Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 wolwesithathu mhlazi ku 5 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhe bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya balokhu bengakancedwa.
Sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi tu.
Abanini bhizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali eningi ngenxa yokucithwa kwawo mahlayana mihla ngemihla.
Amabhizinisi amaningi ungafumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu fanele ukuthi basebenza igetsi lakho, abantu babuye bazohlala emsebenzini bafone bengasebenzi.
Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya.
Akuphumeki imoto ezilama number plate eSouth Africa ama-GP lalezi ezile number plate eBotswana zivimbi indawo zonke, ezinye zipake ezikhangelele kuleft, ezinye kuright emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abakalutholi usizo, njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba inengi lingasebenzi. Unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazane laba ababikwa besedlula amakhulu lamakhulu njalo besemadolobheni amaningi akwele South Africa uchasisa okunenge ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuxoxisana labantu abangasisiza sesaze sadela ngoba so far ayikho lapha indawo esingazange sizibeke kuyo. Okokuqala sahamba kuyo i-embassy nje ukuthi sengisebenzisa eyinye ifoni umakhale kukwini omunye ngoba owakuqala wasuka wagcwala ngabantu ababefuna bona amabhasi lawo ekhaya. So sengileyinye ifoni. So okokuqala sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi tu, akuzange kube ngisho lo muntu owaphinda waphenduka futhi kithi. I-embassy sakhulumisana layo enyakeni ophelile, baba ngabantu ababevumile ukuthi bazosisinda kodwa bazange babuye, abazange baphinde nje bavele, asibazi lokubazi. Kwathula nje kwathula kwangani sokuvela okunye okuyizinto nje emagudugudini okungathi sokungathi kufuna ukuyingenela lindaba kodwa iphelele emoyeni. Ngayibeka mina emaradiyeni iradio eSouth Africa kuma station ayiwa abalulekileyo amabili okugokela i-SAFM le-702. Ngaze ngaba lethuba lokuthi ngagcina ngikhuluma lo-Aaron Motsoaledi yena ngokwakhe, ngiyibeka ethi yena kuphossible ukuthi sisizwe kodwa kuya kwenzeka lokhu uma sihlangene ekuhlanganiswa nenani ne-United Nations. Kwaphela nje kwaphela kunjalo, akuzange kube lento futhi yaphinda yavi.
Wini elikhangelele ukukwenza ama-permits lawa awaphiwa izizalwane zeZimbabwe ngama ukusebenza?
Besifuna ukubeka umbuzo lathi before bengakakonkludi ngendaba yama-permit ngoba sibona ingathi kwaba lokuphathwa nje kabuchapha ngoba i-permiti zabo kokuqala bezingavezi ukuthi khona ngezani, samane nje sayiphiwa. Okwesibini, zonke izinto ezibhaliweyo laphana, izilekelelo ezifakwe laphana kuma-permit ezokuthi this permit is non-renewable no extendable, sifuna ukwazi ukuthi why bona babeqhubeka lokho bezi-extenda bengazange basitshela ukuthi isizathu sokuwa-extenda yini. Okwesithathu, sifuna njalo ukuthi sazi ukuthi bona ama permit la injongo yawo vele yayingeyani babe jongeni ngokusinika lapho ama permit ende futhi asilandaba lokuthi bazosibopha noma bazothini kodwa sifuna basivezele kabanzi ukuthi i permit yabo wayisebegijimisa nalezinto ezimbili kuphele zokuthi bafuna ukuthi siiphele kodwa bengasitshela ukuthi babe sinikelani thina sini asilandaba la ama permit abo njalo silazi into eziningi esifuna ukuyazenza ekhaya esizifundileyo la khulu sicela lisicelelele umuntu okuthiwa ngusibanda onga omela abantu be diaspora lapha e South Africa sifuna ukuba le meeting laye omama thina ba pejo ejozini sibaningabe futhi ngabe liyazi izinhlungu esilokho esilazo soka sibulawelwa ngaphakathi please siyacela like lisidingele oyedwa ozathi asi anqonde mina ngqo athi ngifuna umuntu lokuthiwa ngufatima umama unoma sifuna ukukhuluma laye ngendaba yani ngendaba yama permit nendaba yokuthi umama permit ezophela bajonge ukwenzani ngoba inengi alisasebenzi ende umsuku zonke ngilokho ngithola ama calls abantu besithi kanti how far ngama bus. They are still, I mean, relying on me ukuthi kona ngime ngizaphuma lempendulo kodwa anginayo impendulo ngoba nami sengizingathi ngiyahlanya.
Lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela abeZimbabwe abahlala eSouth Africa abadinga usizo lokuthi babuyele ekhaya. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Kusenjalo ummeli wesigodlo seZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi utshele iStudio 7 ukuthi sebeqoqa uluhlu lwamabizo abantu beZimbabwe kufanele babuyele ekhaya incwadi zabo zokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni zingama ukusebenza ngonhlangula kuwonalo umnyaka ukwenzela ukuthi babe lolwazi lokuthi bangaki njalo bangaphathiswa ngani. Abanini buzimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali enengi ngenxa yokucutshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo somabhizimusi olilunga njalo ele CCC umnumzana Abednego Bebe.
Lenyaka nxa sikhangele zamabhizinis ibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba sivele sibuye sile deficiency eyokuthi-ke basila magetsi njalo indlela amagetsi ahamba ngayo lokho iqhubeka inabuluka ama-hours esibabaningi. Amabhizinisi amaningi-ke uzasifumana ukuthi kona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza ugetsi lakho abantu babuye bazohlala emsebenzini bahole bengasebenzi. So nxa abantu behola bengasebenzi kutho ukuthi yona leyo company inzuzo encane ekade nayo isithethwe yonke isihambile. So kangiboni-ke lo nyaka kusuka nganeno kwakuqala lokho. Okwesibili vele sijayele ukuthi sibone-ke kumabhizinisi ukuthi nxa kusiya ekhethweni ama-investment kumabhizinisi siyibone ifinyela. Nxa kusiya ekhethweni abantu abaningi siyasibabone bengasebenzise izimali zabo ngoba befuna ukubona ukuthi impumela yokhetho izaphuma njani bese befaka-ke i-investment yabo. Ngibonani lo nyaka ibhizinisi kangiyiboni iphakama ngezizathu ezilezenyezibekhaya ezilandelayo. Okunye-ke okuqakathekileyo yikuthi-ke i-history yeZimbabwe izakutshengisa ukuthi-ke akuna opportunity yokuthi singathuthuka siye phambili ngoba okweminyaka yonke yona le ekade ibuswa after independence ngo-1980 besibuswa libandla elilodwa elehlulekileyo ukuthi lilungisise ezomnotho zibe nganeno. Kangiboni besiba namaplani kumbe besiba namaqhinga ukuthi bakulungisise abehluleke ukulungisa nge-42 years. So kutho ukuthi umntaka walo nyaka hhayi sikhangele kuphela ukuthi kona khonoko kuyake kubambeka nxa ulokhu sakwanisa ukuthi abantu babuye ubanike khonoko okuncane sizakhontinua-ke sibanika khonoko okuncane kodwa akula qiniso njalo kwakukhangelekanga ukuthi kona singaphumelela kumba amabhizinisi angaphumelela.
Ulahlekelwa inzuzo enganani ngenyanga ngenxa yokusilela kwamagezi?
Ngimesi isiqiniseko sokuthi nxa singa average ntukamili ukuthi amagetsi ahamba wesikhathi esinganani njalo uhamba ngasikhathi bani kungasiza ke ukuthi sazi ukuthi ibhizinisi ngabini njani. Okwakuqala ke ntukamili ukuthi ke sibona kakhulu amagetsi ahamba emini ngesikhathi sokuthi abantu babesebenza aphenduke ebusuku abantu sebelele. So kuthi lezi ndlela amabhizinisi ayenza maybe mhlawumbe i-24 hours yiwo kuphela esingathi khona bayakhompensata i-production yabo bese besenza ukuthi-ke kusetshenzwe ngesikhathi esiningi ebusuku bezama ukuthi baqamukele amagetsi. Bese kuthi labo abasebenza emini labo abasebenzisa amagetsi i-industry esebenzisa amagetsi ngibone ngani-ke seduze ukuthi bavale ngoba sebethona abantu behlezi. Kube sekuthi labo abanemali-ke bayinveste imali eningi kakhulu bezama ukuthi badinge isola bayenze ama-solar fields ukuthi bakwanise ukuthi basebenze. So ngalezo zizathu engizibethayo ngibone ngani sibisibili ngakhuluma ngokuthi khona 65% of i-production has been lost ngenxa yentozo lezenzeloshe.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe usomabhizimusi olilunga njalo lebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa udaba lokucitsha kwamagetsi. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane abalisa iBotswana leSouth Africa sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya. Lo nyaka iningi kade livakatshele ekhaya ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 ezabavimba kuminyaka emibili edluleyo. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-145,706 kusukela mhlaka 20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku-1 Zibandlela 2023. Uthi izihambi lezi bezisebenzisa umngcele weramokhovana belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imingcele emincane efana lematseloje lemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. ELeSouth Africa lona lithi phuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele we-Beit Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imingcele etshiyeneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsa Ndlovu kade esemngceleni we-Plumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Sithe sesikhosi sesidindelwe thina kumele siphume. Sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuyithiwa i-no man's land akuphumeki. Imoto ezilama number plates e-South Africa ama-GP lalezi ezile number plates e-Botswana zivimba indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele ku-left ezinye ku-right emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume. Abanye abalezibindi bebehamba bekade egangeni le beze beyekhona le.
Bizimusi yemoto ezithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye ole bhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHaburon leHarare eyezinkulu Travel Tours umnumzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Phuma ebhoda eramakhwebane ePlumtree namhlanje ngithe mphuma ekuseni ilayini yemoto ekade zingena bezihamba kuno man's land eBridging abantu angikhulumi ngibala laba abahamba straight phakathi singakabali laba ababhoda eceleni engangeke baqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni. Kathesi ngikhuluma ngikonekhi lapha etown okugadelwa khona amabhasi sengiwabale abangu-8 wonke aphuma egcwele ele standing sishayise emnyango.
Ukuphithizela emngceleni we-Plumtree le-Beit Bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha. Ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kwele Zimbabwe iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni ezifana leBotswana kanye leSouth Africa ocubungula ngezombusazo umzana efidlela Ncube uthi ubunengi babantu abaphuma elizweni abumangalisi
khona lokhu nje ukuthi ubona abantu abanengangaka bewela imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa la kwamanye amazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe lakithi lidilikile alilami isebenza lilampilo nxa uhlezi kulwa kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo lanxa behlupheka khona le besethuselwa betshaywa ngezenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngokuba kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho ungasoze kube le mpilo elila kancane
eLizimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka kodwa uNcube uthi kabone abantu bephenduka ekhaya ngobunengi ukuyavota njengalokho okwenzakala ngesikhathi bephuma besiya kukhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha
babuya nzima baphenduke nzima ngakho kasoze kube lula ukuthi bavote bekufanele ukuthi baphi ithuba lokuvota bekudiaspora khona ngale
abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobunengi ngingumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngisavron kwele eBotswana.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula uluhlu lwenhlelo zikahulumende wakhe eziphumeleleyo ngomnyaka odluleyo. Leli phephandaba lithi Mnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ufuna ukuthi uhulumende ahalaliswe ngokwethula intuthuko ngomnyaka odluleyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa amane abotshiwe emngceleni we-Beit Bridge bencedisana losomabhizimusi othiwa nguBernard Mnangagwa ukuthi basuse ilitshe le-lithium ore phandle kwelizwe okungekho emthethweni. Kwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Injani Studio 7, hello Studio 7, thanda ukulibingelela badala donke elisinika indaba ezilohlonzi, indaba esisakhayo, indaba eyayo ezisitshelayo ukuthi kwenzakalani elizweni. Hayi, ngiyabonga la mithi umnyaka wokuqala sikhangelane lama-election a-2023. Hayi, bafowethu abentanga yami, asambeni siyevota bafowethu, asisukumeleni phezulu sitshitsheni izinto elizwe ngelethu, asisukumeleni phezulu, asisukumeleni phezulu bantu abatsha. Yini engilikhuthaza kakhulu ukuthi asambeni siyovota bantu bakithi, asambeni siyovota nje singabona ngesweli iwani, sivotele nje i-CCC sonkeni, then okunye sathi sesiyibona imithwakazi ngakithi ngabafowethu ngabekhaya, sathi-ke sesikhiphile iZANU-P F yiyo esincindezelayo esenza siphile kwamanye amazwe, khuluma nginje kwese-South Africa. Asiyikhipheni badala, then sesilungisa izinto iZANU isingekho umncindezeli abakulayo. Ngiyabona.
Hello, hello, hello Studio 7, njani? Ngiyalibingelela lonke basakazi bakwaStudio 7 nabalaleli bonke, igama lenkosi eminyakeni omusha. Amen.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi omhleli siphathele wona, sithi umnyaka omutsha sindawonye, angasakube umnyaka ozaba ngcono kulayo yonke le minyaka. Sesikhiphe iZANU, abantu bonke bebambane bebemunye, bekwazi ukuthi bayabambisana noma bengaboni ngasolinye bazaphela bekubone lokho as long as sebekhiphe iZANU. iZANU ihluleke ukuthi khandela abantu amathuba omsebenzi, yehluleke ukukhandela ingane zethu isikolo, education ibingcono ngesikhathi sisakhula zabomgabe. Isikolo manje asisafundiseki abantwana bethu, siyadula ngendlela eyisimanga, and lamatishala awekho, aholi atoyitoya. So ngathi iZANU PF le khona yabomnangagwa ibulele wesilizo, ngoba education sector isekho, health sector isekho, imisebenzi ayisekho, abantu badlala ukuhlupheka, lalokho abantu bathe bakuthola kuyadula ukudla kuphileke elizweni likamnangagwa. So ukuthi noma umnyaka wenza engafuni ukuthi abambe ngenkani umbuso, ukuthi abantu beZimbabwe ufuna ukwenzelani mina angazi impela. So abantu beZimbabwe abavuke emaqandeni ukuze ubone ukuhlupheka lo sizi abalukhandelwe ngumnangagwa. Namanje ubhizi ukinathela ama-opposition wafake emajele ukuthi ufuna ukubabopha kuze kube nini uJob Sikhala, uzoze edele masebenze bashonela phakathi.
Livuka njani, livuka njani kuStudio 7 abasakazi kanye nabalaleli bonke emagumbini amanomhlaba. Sibonga uNkulunkulu sigcinile sangena kunyaka ka-2023. Ya, sesithi 2023 umnyaka kaJaha, kangena uJaha kangene, ayi ayikho into ezohlula ngathi abantu bengabambisisa laba abasasekhaya njengamanje abantu abazibona ukuthi ba registered ukuvota silungiselele 2023 sikede ngezana umnankagwa 20 lunyaka wakhe wokuhamba every time imayilanga lichona makuphuma ilanga lichona ilanga licho ukuphela kwesuku zikamnankagwa esengupresident isuku zakhe zibaliwe njengezika Nebukadnezar siyabonga 2023 kangena ujaha
salibonani ku studio 7 nabalaleli vuka mthokazi vuka abantwithi ngibingelele abazali bami okhulumayo Godfrey Moyo ngibingelele ubaba nomama lapha abakhona logogo nina kababa ugogo wami ngithi nabantu abami nkosikazi ngithi philani ngenkosi ku 2023 hayi sinqobile unyaka usificile unyaka ngoba vele besulindile siyabonga konke lokho nasemasimini noma singatholanga lutho singalimanga asithembeni inkosi yiyo ezosihambela phambili ngokuswela ezokulima inkomo nje zingamathole zonke siyabonga
Ngichona njani hayi ngiyabingelela ngenhlonipho enkulu kakhulu nangokulithanda ngilifisela impilo enhle kodwa uThixo ngaye sibala nesikhathi zonke okhuluma ngosibana kwale Botswana lapha ngilesimanga ngohulumende weZimbabwe ngilesimanga kakhulu ngoba lokho akukulunga benza ingane into zemazweni asentshonalanga abazithandi mangithi ngikhanyele ngibhekile elizweni lakhe yena umnankagwa akulamali usebenzisa imali yamanye amazwe okuyikuthi konke lokhu ma kungatshintsha kuthi abafuni imali abisetshenziswe elizweni lasezimbabwe kuyawuyanga njengoba okundlela okukhangeleke nganxa umnango wami okubona kwami ngibona ingane umuntu lona lobehlezi lobeleka akacabanga ukuthi ilizwe lakhe liyahlupheka kalilamali kalilani yilo nje and ayikho into engayicabanga vele ukukhatshana bona nokukhatshana ulele nje khahla uyangimangalisa lo muntu ngendlela abenza ngayo bona benze nganabancenye kodwa hayi kuyabayama yikho bona ukuthi inkani vele ayisizi lutho kuyabayama sibili kakhulu ngoba into esezimabhekana kayilunganga lana imbi lelani ilizwe sithwele nzima abantu bathwele nzima lelani ilizwe ngendlela ebuhlungu khathesi amanye amazwe abanikwe yimandla kanyana zenze zibuya zinikile izithi zinceza abafana bathatha abafake ezikhona abakhangeleli ukuthi lize lihluphekile liyashotha into eziningi ubabo bayatshotha bafake ezikhwameni imali yona bayanikwa ngamanye amazwe benikwa nama-US dollar la bayatshontshe babuye bayabisele kube bona ama-ministers babo bona labaseleli bakho umnankagwa asazi ukuthi lize lakithi lizabuswa ngumuntu onjani shuwa laba ngaunkulunkulu uyakwenza kuphonga ukuphuma nje ngokungathi unkulunkulu angena njani enhliziyweni bachiya umbuso lana banika abanye abazakwazi ukukhangelela labantu bezimbabwe heyi la bantu bazwisa ubuhlungu kakhulu omnankagwa lapha hhayi nalo muntu vele ngacabangi ngetshontsho hhayi ungambona ekhulu umuntu indoda ihlakaniphile hayi kula kuhlakanipha lapha kuhlakanipha kakukho ngitshontshontshontsho yabona ukuthi lize sibili indlela abayenza ngayo beqotsha amakhwelize yikho konke yabasekuhlupha senihluphekwe ngize ngikhumbule ngo-1985 umgabe ekhuluma laye kodwa wayekhuluma iqinisekana esikhathi sangikhona ziyezalukwenye indawo ekwelehlelapho sesithi ilizwe lezimbabwe balithengisela amakhiwa so nxa sebelithatha ezandleni zamakhiwa kumele balithenge labo libike sezandleni zabo kodwa behluleke ukwenza ngendlela eqinisa ba belikhuphile babe sezindlela engayisiyo sebebulala bona kuphela ubuntu ubuthutha
baba ngabi futhi lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika ukhetho lokudinga usomlomo wedalele the house luqhubekele phambili izolo okwesithupha lokhe busehlula lokhu kuthiye inkokheli ivumelana ukuthi kuqhubekele lamuhla emini ukuvota uKevin McCarthy nguye ofuna ukuthatha lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. Sixoxe lolandela ezembusazwe wele Melika umnumzana Busani Ntini uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami mbona ngani izinto zenzakala ngendlela ezenzakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yatshiwa ngu-Donald Trump inyimazonzo inenyawo olulodwa kabakatholi i-leader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi ngesikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerate ikakhulu indaba zama-conspiracy theories. Yananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elodaka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubukliwe bika-Trump lama white nationalists. So ngombono wami mbona ngani khonokho kuyenza ama members amalutshwane ama Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Yinkho sibona nje kungani ama number kawahlangani kodwa amshiya kulama negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina bayatholile ama number bafunayo kodwa khonokho ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi wenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge but khathesi bavota oka number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock. Sizabona ukuthi kuyaphetha ngani.
Siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha. Ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican?
Yebo, kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican. Ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi. Kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo. Bananzelela ukuthi uMcCarthy eyi-majority leader engaletha izinto ezimbi ezivela kwesikhathi sika-Trump. So bengabe bekhona abalutshwana abathi bona hayi bona sebefuna ukugeza izandla bechiye izinto zika-Trump emuva bekhangele kutsha. Kodwa ngokubona wami labo balutshwane ngoba uma sibheka I think yena udinga kumbe amavotes angu-218. Ngombono wami mbona asala sure mbona ngani usetholile afika 200 kumbe 201 kulaba bantu abangu-20 kuphela abangani abafuni ukumvotela. So laba angafuni ukumvotela ngombono wami mbona ngani mhlawumbe yilaba abangafuniyo ukuthi iparty le iqhubeke ilo muntu owayethandana lo Trump.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abangalutholi usizo njalo bathwele amagapha avuzayo ngoba iningi lingasasebenzi. Abanini bizimusi bathi uhulumende umele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba balahlekelwa imali eningi ngenxa yokuncitshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.